Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Jonga Kandemiri obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-28 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkampani yamandla kagetsi ezesa ithi uZulu kumele azimisele ukucitshwa kwegetsi ngamandla kunsuku ezilandelayo.
Sibona amanye amazwe njengabo Ngilandi befaka amasolar panel elwandle ukuthi baharveste amandla akagetsi asuke elangeni, kodwa thina ngapha lokho esingayenzi lutho, senza nje okwizinto okuncane kancane, akula serious commitment.
Inhlanganiso ezibiza ngokuthi imthwakazi diaspora exhasa ibandla le-CCC ithi izalandela izifundo eyazithola kukhetho lwebulilima ukuze ibandla le-CCC linqobe kukhetho lwenyanga ezayo emadobo le-insiza.
Sifuna ukuzwisisa kibo laba bantu ukubana kuyini okwasebenzayo njalo lokusebenzayo lokungasetshenziswa ekhetheni eluzayo emadobo le-insiza by-elections.
ELeRussia libikwa selifuna ukuvala imingcele yalo ngoba inkulungwane zabasakhulayo ziyasuka ngobuningi zibalekela ukusiwa empini yakwele Ukraine.
Okwenzakala e-Ukraine thina we believe ukuthi yipropaganda nje. ERussia ayisoke yafaya defeatwa yi-Ukraine.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Inkampani yamandla kagetsi ezesa ithi uZulu kumele azimisele ukucitshwa kwegetsi ngamandla kunsuku ezilandelayo. Ukusilela kwamandla kagetsi elizweni kuqale ngeviki edluleyo kulandela ukusilela kwawo kwele South Africa. Kodwa inkampani yezesa ithi isizathu esikhulu esibangele ukusilela kwamandla la eZimbabwe yikungasebenzi kahle kwemitshina egaya amandla la okuza kwenza ukucitshwa kumemetheke. Izolo khona ngehola lechumi amandla kagetsi ahambe ilizwe lonke ngasikhathi sinye. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye, amagetsi ayahamba endawo eziningi, bathi bona kube kulokunye okungahambeki kuhle eCaribbean mabe sitsho abezesa. Njalo kuphinde kube labanye abathi hayi amanye amagetsi okungakhulunywayo, amagetsi amanye adluliselwa eSouth Africa ngoba iSouth Africa ivele isengozini enkulu kakhulu. So awethu lawa vele mancane, amanye akhona abesedluliselwa ethengiselwe iSouth Africa. So inkulu mezikhona kodwa i-official position ukuthi bathi bona abezesa kukhona okungahambi kahle eCaribbean basakulungisa. So into esuka iphambanise kakhulu ukusebenza kwama industry, iphambanise njalo lempilo zabantu nje in general ukuthi nxa amagetsi ngekho kusuka kube nzima.
Ngokubona kwakho kuyini okungakusenzakala njengoba kukhanya kuqale ngemva kokuba le South Africa lithela lo selisilela amandla kagetsi sokwenziwa leyo kuthiwa i-stage 6 load shedding kwaqala eZimbabwe. Kungakuhamba njani ngokubona kwakho?
Uhlupho lwamagetsi akwele South Africa luhlupho olokade luvele lusiza, yinto eliminyaka eminingi isiza. Umonga wayengumongameli weSouth Africa uJacob Zuma wasabona ezama ukuthi kakulungisiswe indaba ze-Eskom. Kanjalo luhlupho olukhona emazweni ethu awe-Southern Africa oluzayo vele lukhona luse zweza luqhele. Kubangelwa ke izinto ezimbili, kubangelwa inguquko yezomumo wemkhathi, i-climate change.
manje
okwenza ukuthi amadamu ayiwo alama alezinjini zokugaya ugetsi angatholi amanzi eneleyo as in the case ye South Africa bese kuphinda kungezelelwe mismanagement eyokuthi besilokhe abantu inani labantu likhula inani lama industry South Africa likhula idemand yamagetsi ise ikhula kodwa bengalungisi amanye ama power station agaya ugetsi so khona lokho kwenza ukuthi kube le crisis kodwa yinto okumele ukuthi ngaba bakhokheli baqala bayibona 20 years ago baqalisa ukuyilungiselela waqalisa bese kusithi okunye njengemazwe ase angekusengezansi le Africa si relaxe kakhulu silelanga eliningi esingasebenzisa ukugaya ugetsi kodwa ke kakubanga loku investa kakhulu kulokho esikuthi mina yi renewable energy emele ukuthi ngabe yiyo encedisayo kakhulu sibona amanye amazwe njengabo England befaka ama solar panel elwandle ukuthi ba harvest amandla akagetsi asuke elangeni as much as possible kodwa thina ngapha lokho esingayenzi lutho senza nje okwizinto okuncane kancane akula serious commitment iSouth Africa injana kubana isikhomisi yaqala kudala layo yafaka ama panel elwandle kwangezelelwa ugaya kukagetsi kangifuna ukukhuluma nge nuclear power station ngoba into ze nuclear zisuka thina ngapha eZimbabwe zingasihlupa kodwa ke into mekume ikubuyela bhekhe kuthini abakhokheli bethu bayasidisappoint
Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ubexoxa icingweni le studio 7 esewange Inhlanganiso ezibiza ngokuthi yimthwakazi diaspora iqhube umhlangano izolo la kuthanga ntambama lezinye iziphathamandla zebandla le Citizens Coalition for Change ezibikwa silolwazi ngesigaba seMathabeleland South ngendlela yokufeza injongo yayo eyokuthi leli bandla linqobe kukhetho oluzayo oloma by elections oluzaqhutshwa mhlazi ku-22 ngenyanga ezayo ematopo le insiza Ezinye iziphathamandla ze-CCC eziphatheke kule imihlangano zisebenzisa inkundla zebulenjini ezibhalisa umnumzana Decent Bajila kucacaphulu Ntandondlela kanye lo Nomvula Mguni Nicola Watson lo Nonhlanhla Mlotshwa. Ukuze sizwe okuphume kule imihlangano usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lelunga lemthwakazi diaspora unkosikazi nokuthula gwebu.
Sizabe sixoxa lamalunga athiyeneyo njalo ulwazi esilutholayo kuleyi ngoxo kumbe umhlangano ngokuthi siyalisebenzisa ukukhuthaza abasekhaya izihlobo zethu izinini zethu ukuthi bayebhalisa ukuyavota njalo lokhu kwenza kuthuthukise injongo yehlelo lokuthuthukisa lokwazisa lokufundisa abantu ukuthi bazi ngokhetho njalo lokuthi bayebhalisa ukuyavota ngobunengi babo
Siyabona ukuthi izolo belilomhlangano cishe ofanayo. Kuyini okuphume ku
besixoxa ngokhetho olwaba khona ebulilima lapho ibandla iso ye TCC eyaphumelela khona njalo siqoqisana ngokuthi kwahamba njani njalo futhi besixoxa ngokhetho oluzaba khona matopole insiza by election besiqoqisana nje labo labe enhlanganiso ye TCC njengabahlali kumbe ngathi njengezizalwa zeZimbabwe sisekela umsebenzi omkhulu abawenzayo ngkhona ngale njalo sikhuthazana nje ngokungalokho abakwenzayo
kahle kahle injongo yenhlanganiso yakho ngeyani
uhlelo lethu lumayelana ngokuphathisa lokusebenzelana lokusekela amalunga ase phakathi elizweni eZimbabwe njengoba thina sizalwa zeZimbabwe esingaphandle kwelizwe. Injongo yethu kusebenza lalaba abasekhaya, sisekela lokhu abakwenzayo konke bona besekhaya thina singaphandle kwelizwe. Njalo siyafisela ukuthi ilizwe lethu lube labantu abenelisayo ukuthi bayobhalisa ukuvota, njalo baphumelele ukuthi bayovota ngelanga lokuvota. Okuqakathekileyo ukukhuluma labantu abasebenza gadalala ebulilima, abasebenza ukuze i-CCC inqobe. Sifuna ukuzwisisa kibo laba bantu ukubana kuyini okwasebenzayo njalo lokusebenzayo lokungakusetshenziswa ekhetheni eluzayo emadopo le insiza by-elections. Amazwi abo alesi sindo ngakho kufuze siwanike indlebe njalo siwakhuthaze.
Lo ke ngunkosikazi Nokuthula Gwebu, ilunga lenhlanganiso yemthwakazi diaspora, ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 esebhilitane. Nxa ukhetho oluzayo lungaba lempumela engavunywa ngabamabandla aphikisayo, kuza kuba nzima ukuthi badinge amagqwetha avela phandle kwelizwe. Ngesizwe imbono wesiphathamandla sebandla lezanu PF, umnumzana Joseph Chuma exoxa logeina kumede saidi weStudio 7.
Umnumzana ziyambe into ebeyikhuluma asiyonto emangalisayo njalo ethusayo, ngoba into eyenzakala emazweni wonke. Ukufake sobala ke kubana thina lapha njengelizwe leZimbabwe siyabonga usekelo lomzamo we-Law Society eZimbabwe esithe yaqeqetshisa amagqeda ethu kuloko esikuthi electoral litigation, indaba zama-election nxa sezenzakele sezifuna ukuya emthethwandaba. Abakithi lapha sebekufundele, sebekwazi. Pho ke isizathu esiyabe sokuthuna sibe sidinga abaphandle siyabe singesani, ngoba thina vele njengeZimbabwe sifuna ukuvuselela iZimbabwe. Amagqwetha ala aqeqeshe kakhulu njalo alolwazi olukhulu, bayakwazi ukuthi bemele indaba zona lezo. Ngakho ke kuyabe kuyisidingo kobani esokubana sikhiphe imisebenzi ezandleni zabo, sinikele leyo msebenzi phandle. Ngapha sisithi sifuna ukuthuthukisa umkhonomo weZimbabwe, sifuna ukukhulisa iZimbabwe. Asisebenzisene abethu, ngoba labo sebekufundele konokwana, sebekwazi ngempela. Akusela sidingeko ke sokudinga phandle. Yiko kuphela lokho okukhulunywa. And nxa ngimuzwe kahle, ngibona ngani ukukhuluma ngendaba nje kuphela eze-electoral litigation, ngisho phela lokhu okwendaba zamavoti nxa sokubangiswana. Kodwa nxa kungokunye lokhu, ngibona ngani omunye nomunye ulalungele lokuthi azibizele igqodo lakhe alifunayo. Kodwa ke vele khona uyabe usenzana ukuthi uthathe igqodo eliphandle, umuntu ozamele andize aze lapha eZimbabwe uzahlala emahoteleni lento ezinjalo. Kukanti ke wena ungazihambela nje u-approach ene amagqwetha esilawo lapha eZimbabwe, abaqeqeshe kakhulu njalo abaziwayo ngodumo lokukwazi imisebenzi yabo. So lokho kuhle kakhulu bana, njengeZimbabwe asifundeni ukuzimela sodwa, sisebenzise izinto zethu, hathi bana sibethu lokusebenzisa izinto zangaphandle.
Alo ke ngumnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla lezanu PF, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, uGainer Gumede Saidi uphinde waxoxa locubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintinkandla.
Awumangalisi into ezithi kungamalisi ukuthi kukhona phela abona oziyambi laba ababe bekufihlile bekuthukuzile emqubeni besenzela ukuthi indaba ziphume zibageza. Umuntu wemzini nguyobona kakhulu ingcekeza elapha ekhaya nxa ethe wafika. Abalapha ekhaya abahlala kulowo muzi babe sebejayelela leyo ngcekeza abahlala layo, kubo sekungathi kuyafanana nje. Kati ngesikhathi umuntu ovela ngaphandle ilihlo lakhe lendlebe yakhe sekitsho lamakhala akhe akunuka okubolileyo lapha ekhaya uziyambi ziyambi kafuni ukuthi amagqwetha avela ngaphandle kwelizwe abe yingxenye yalabo ababe phanyeke indaba zabo enkantolo ngoba uyakwazi alakho kwesaba mhlawumbe nxa kungokungomatholwane kwakhe lezi zanusi zibuya zingamagqwetha zizakubamba kube kanti aluba kakulalutho olufihlwayo nga uthi amasango avulekile babuye abantu benkosi bazozama labo nxa bephumelela baqakezelwe nxa besehluleka kube kwehlule lokhu kutshengisela ukuthi kukhona kwaziyo ngokukhanyiswa kwezindaba ezinjalo inkantolo ezinjengalezi akumangalisi ngokuhulumende lo uvele uzonda yonke into nje engathi imtshela iqiniso
Hello ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseGwanda Okwamanje ke sikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba le News Daily lodaba lokuthi ugwalo lwezikhalazo zokubotshwa kukamnumzana Job Sikhala labanye ipetition oluthiwa luzasiwa kumanyano wamazwe omhlaba United Nations solulama signature afika phose inkulungwane ezingamachumi amahlanu 48,000 iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ilanga lokuthi abalemibhobho engelancwadi ezisemthethweni bengayisa emapholiseni bengabuzwa selizafika leli langa ekupheleni kwayona le inyanga ngemva kokusiwa kwemibhobho edlula amakhulu amahlanu 509 okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp
Studio 7, Studio Sabantu. Asibingelele Studio 7. Ebantwini abaneqiniso, nina en publisher konke kuliqiniso, eningafihli lutho, eningabi noma political agendas. Hayi, siyabonga. Lo khulumayo Mr. Ngungwi namakhorokhoro. Mr. Ngungwi et makhorokhoro lamhle. Please. Kunento engidlayo engihlukumezayo kunenga kakhulu okudinga really all the human rights abakhangele amalungelo awethu awoluntu ihlukunyezwa ngapha ama councillors asithu councillor wezana really is violating our human rights just at the moment amadona afuna ukunceda abantu abahluphekileyo bafika ngezimali and ubona ukuthi exactly labantu bahluphekile abadala bangasakwazi ukuzisebenzela ogogo abangakwazi ukuzisebenzela abantwana abangenabo mama nabo baba bangabancedisi yena uyayidiveta leya nto uyifaka kubangani bakhe abesizano zano kutsho ukuthi uma ungasungwezano awutholi lu so khona okuyana awukuhlukumeza abantu uthi uma sesikhanyele futhi kambe ugogo lo bakithi izolubewile laphana sesilokuhamba ukhulu lo kasakwanisi nokuyofika emfuleni nokuyodinga amadonki akhe usegugile abantwana laba bathiwa ngabazali abanabo abantu ababancedayo kodwa sebehlukunyezwa through just because of izano because of that councillor ufuna ukuthi ebeloke esiya phambili ephakanyiswa ngamalungelo abanye abantu manje besicela belo sibile siqakathekileyo ukuthi alibana ama-human rights ebengangenelela ake ngenelele ukukhanyele konke khona okuphila kunengakhulu okusihlukumezayo ngiyabonga
nisalibonani Studio 7 ngengabona uziyambi ziyambi ekhuluma ngokuthi igugurawunda isi-close chapter engathi i-close chapter njani bengaxolisanga yena uyazi ukuthi yena into uyasuza kodwa uyakwazi ukuthi ibandla elibusayo yilo elimvolve nje lokubulaleni abantu abantu manje abantwana nabazukulu bethu abanama birth certificate ngendaba yeguguraunda abalampilo enhle langesikolo akufundwanga ngendaba yokuthi bazothi amadivelana ukuthi azofunda kanjani abantu ababechaywa abantu bevethwa sibuhlungu sinje lasabulawela omalume labokhulu sikhangele asihloniphe
ninjani ninjani bantu estudio 7 siyabingelela lathi siyajabula ukuthi ammessage ethu ma engafinyelela lathi esinye sizizwe sikhuluma estudio 7 ukhuluma ngodavis umndumiso nkulu ngikhuluma ngisegoli embingelela umfowethu ngwenya umorisi ngwenya ohlala egoli lapha enyulensi siyazizwa inkulumo lapha abantu baphawula nje ngenxa yendabeni leyo yokuthi bona ama-sanction asezimbabwe laba abantu bayahluleka nje ukubusa loko nje kutshona bethu ama-sanction even bengakhipha namhlanje usiyafika udisemba izimbabwe yabelok injalo izimbabwe abantu laba abaye bababusa abaluthi imali imali iyadliwa lapha ngaso bona abantu abaningi bephonga ujoyini izamapf bengayisapoti baba befuna ukudla kuphela ngiyabonga ngiyajabula lami umlayezo wami ungafunda ustudio 7
hhayi ustudio 7 ninjani lapho bantu bakithi hhayi ukhuluma noprince lana yabo so bengithi ngembuzi lana kulaba bantu laba abasathandelana nezanu ukuthi kathi laba abantu laba pheka kanje abantu bebebhizi belandelana nezanu khalaba abantu laba baright kodwa emakhanda beze bebava umhlangano impela umuntu ethi ngilandela izanu ehlupheka la engenamix engelalani engelani hhayi bengithi mbuzi mina studio 7 la bantu kahlekahle bafuna ukuphalaziswa ngani yazi ngani mhlawumbe kwenzeka befunela impela imicheme yezilwane zonke kuzokufakela ebluestone bephalazizweni zibaphalazise ha badliswani laba bantu labo ulilima khona lapha enduneni yenu nale lokhu litshela amanga la
ye amatshono umthwakazi omuhle lwestudio 7 omuhle litshona njani kodwa abasakazi bethu esibathandayo mina bengicela ukudlulisa lo myalezo nje kwi-government yezimbabwe ukuthi ma uligembula igemu kayidlalwa kanjalo igemu kayidlalwa kanjalo ma ifuna ukubuyela egemini akaqale axolise ngale nto abayenza laba belungu ababekhona ezimbabwe bebathathela izinto zabo abanye babo bebabulala laba abaxotshwayo laba babaleka bashiya izinto zabo bakhona ngale kubo-amerika baxoxa labo bona labo bantu akade beyocelwa kubusizo ukuthi ngababuye bezoinvesta ezimbabwe akula muntu ongamthathela izinto zakhe ubuye kusasa futhi ubusuzomncenga ukuthi kabuye le yinye imali futhi abuye azoyinvesta khonapho wamtshontshela khona into zakhe waye ungaqala umnikeze lokho kwakudala uthi hhayi nanzi izinto zakho lezane engangizithele usungaqala-ke ubuye futhi uzoyinvesta kakutsha usumnikezile leziyana izinto zakhe zakudala for free so ma uligembula zama ukuvula ingqondo uvula amehlo ubone ukuthi imisteki yakho ikuphi ayikho nto ezaphumelela ezimbabwe ngaphandle kokuthi baxolise kuphela
salubonani kustudio 7 igama nguvela kwahleke ncube ekhaya kusestitshini lapha mna ngiza kukhuluma ngamabandla wonke nje akhankasela ama-election amabandla lawa ungani sephumile endleleni alahleka mbijana ngoba amabandla lawa nxa esenza amarali abo asibezwa bekhuluma ukuthi bazasenzelani singabavotela instead sibezwa bekhuluma bethethisana bona boda elinye ibandla likhuluma ngelinye elinye lalo likhuluma ngelinye bethethisana instead kuthi bona bekhuluma umuntu ekhuluma ngokwakho ozakwenza ngangena embusweni ethi hhayi mina ngangena embusweni kuzabe le-free education ngizalenzela imigwaqo ngizayakha izikolo ngizagebhela imigodi ngizayenza ama-price control isinkwa sibe yi-50 cents konke lokhu asikuze emarali nawo sizwe izinhlamba kuphela hayi manje angazi ukuthi why sebelahlekile endleleni lo manje sisabavotela uyabuvotela umuntu ongakwazi ukuthi uzakwenzelani loma engawina ngiyabonga
salubonani salubonani kwistudio 7 ngabe livuka njani izo zonke indawo qale kukingelela ababali bethu benyuzi zestudio 7 ngithi hayi mina ngiyajabula kakhulu ngokuzibala kwenu ngiyabonga sibili okwami engucelayo ngomusa kankulunkulu ngokokuthi asiyekeleni ukukhuluma bantu ngamagama abantu
siyenze sikwazi ukuphela thini ukuthi sivotela bani umuntu lo muntu secret yakho uyazavela wena wena singathethisani singaqamba amagama abantu labo kwabo gawule labo abakhuluma into zabo ezingelancedo labo asibayekeleni benjalo lingabi le ndaba labo bazabonwa uNkulunkulu uNkulunkulu ukhangele ukukhala kweZimbabwe sizafika ke emaphethelweni ukuthi uNkulunkulu eyibusise ngiyabonga okhulumayo umuntu ngayeeleni mama munamemori lapho eshabulanyana ithi kunjani salukazi sakonyati ngiyabonga
linjani kwa-Studio 7 igama ngu-MK Mbuyelupane eshabulanyana bengicela nje ukuphawula maqondana lalokho okuthiwa kufuna ukwenziwa nguhulumende we-ZANU-P F ukuthi funa abantu abangaphandle kwelizwe ba-investe ukuthi kanti behlulwa yini ukuthi banikeze abantu ilungelo labo lokuvota kuqala i-diaspora vote ngaphambi kokuthi bakhulume ngokwenza i-investment lama-diasporians waye benganikeza abantu ilungelo lokuvota kuqala sela lisitshelele ukuthi sitshelele bona ukuthi sifuna ukuvota kuqala funa i-diaspora vote ngaphambi kokuthi besitshele ku-investa kulesi scheme sabo leso sebesiqalile asibefuna ukusenza ufuna ukutshontshela abantu imali zabo sebeqedile ngabantu abaselizweni ukudlala ngabo sibefuna ukuzodlala ngabantu bangaphandle kwelizwe khathela abantu be-ZANU-P F funa i-diaspora vote first okuqala ngaphambi kokuthi besitshele ngesikemu sabo leso sebesiqalile asibefuna ukusiqala ngiyabonga msakazi
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika iyezi lezulu lesiphepho uHurricane Ian elikhangelelwe ukuwohloka lamhlanje esigabeni seFlorida libikwa selibhodlile kancane kodwa kukhangelelwe ukuba lezulu elikhulu elilolaka elizaqala ukuna ngezikhathi zemini. Kolunye udaba eliRussia libikwa selifuna ukuvala imingcele yalo ngoba inkulungwane zabasakhulayo zisuka ngobuningi zibaleka ukusiwa empini yakwele Ukraine. Lokhu kulandela ukuthathelwa izigaba zakwele Ukraine ezase zihluthunwe ngamabutho alelo lizwe. Kubikwa sokubotshwe abantu abafika phose inkulungwane ezimbili abale ukuthi basiwe empini. Kodwa umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndibali, uthi akusilo qiniso okwenzakala kwele Ukraine.
Okwenzakala e-Ukraine thina we believe ukuthi i-propaganda nje e-Russia ayisoke yafaya defeatwa yi-Ukraine. Thina as you know ukuthi it is public knowledge ukuthi EFF Zimbabwe, EFF Africa, EFF Liberia, EFF Zambia, EFF Malawi, EFF Lesotho, EFF Swaziland, EFF yonke nje indawo simile Russia. We are very clear ukuthi i-Russia must actually continue to ensure ukuthi baya reclaim i-territory yabo, baya unite ama Russians, baya unite region yabo. Akula lizwe elilamandla njenge Russia elingavunyezwa elingavumela ukuthi omunye umuntu ezofaka ezinye izinto eza endanger e-Russia. So thina si very clear ukuthi hayi okukhulunywa ukuthi i-Russia ixotshwe ngapi ngapi ngamanga propaganda, and we will never buy that. Russia is very strong and Russia will continue to reclaim territory yayo.
Sizwa kuthiwa uMongameli Putin usebamba abantu ngamandla ukuthi bayokubhalisela ukuba ngamasosha bayokulwa kwele Ukraine. Kukhanya abaningi bayokusola lokhu. Lina njengebandla lithini njengoba siyazi ukubana liyasekela uMongameli Vladimir Putin lo hulumende wakhe?
Uqinisile sibili mfowethu ukuthi EFF iyamsekela uPutin and EFF imi lo Putin kuze kuyevalwa. Ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi uPutin ufosa abantu ukuthi bekulwa. UPutin ulama enemies amaningi, a engineer ama protests, a causer ama problems ona lawa akhanye ngani abantu baphikisana laye. Ngamanga sihlezi siwazi amanga lawo. Amanga lawo sesike sabona futhi eZimbabwe whereby ukuthi opposition njenge TRPC iyenze ezinye izinto ezikhanye ngani hayi lapha sokunzima lapha sokufiwa yesokwenza lokhu yesokwenza lokhu okunye kungamanga kungasiloqiniso. So lokho kuthiwa uPutin kunje hayi ngamanga i propaganda, and the propaganda will continue to be there, and thina will never buy propaganda as EFF Zimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le EFF Zimbabwe, esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe lingaya ku www.voandebele.com ukuze lithole njalo ezinye indaba. Asidibaneni njalo kusasa.